eNdebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni westudio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 ekumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kubhubha wesilisa ebulawa ngumkhuhlane wecoronavirus kobulawayo osokwenze baba babili asebebulewe yi-COVID-19 elizweni. Umanispala wakobulawayo uthi uzavala amanzi kulaleli dolobho okwamalanga amahlanu alandelayo.
Ngokunjalo ke sile qiniso lokubana izinambuzane zalo mkhuhlane zingabe zikhona khona phezulu. Ngakho ke abantu kumele bakuqaphele ukuthi kuqakathekile ukuthi kuspreye laphana ukuze kuhlanzeke kakhulu edolobheni ngoba kuhlala khona abantu abaningi abavela endaweni ezitshiyeneyo.
Amankampani asetshenziswa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza lokuhlala kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union le-MoneyGram azaqala ukuvulwa lamhlanje.
Sivele thina-ke eZimbabwe lapha sinobunzima obukhulu-ke ekuthelelani kwegciwane ngoba okwakuqala izibhedlela asilazibhedlela ezanele ukuthi-ke sikhangele labo ababele gciwane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Silisa obehlala kobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko izolo othi umuyi obele minyaka yokuzalwa engamathumi ayisikhombisa lasithoba minwe munye i-79. Umuyi ubikwa ebhubhe esibhedlela sakobulawayo esingaqanjwanga igama ngomgqibelo. Lolu gatsha luthi izolo kulabantu abangamathumi amabili lantathu 23 abahlolwe leli gcikwane ababalisa umuyi. Umuyi kazake aphume phandle kwelizwe kodwa ubikwa eke wavakatshela eWange endaweni ezandise ukuvakatshelwa izethekeleli zakamanye amazwe. Okuthuse abaningi ukuthi lundoda kuhlale amalanga amane lokhu kungaziswanga okwenzakeleyo okubangele ukuthi abantu abaningi bahlangane laye okungabafaka engozini yokuthelelwa leli gcikwane. Ikhansili yedolobho lakobulawayo ithi izavalela abahlali bayo amanzi okwamalanga phose amahlanu kumbe amahola angamakhulu ayisithiyagalombili 108 hours ngenxa yohlupho olusezitijini ze-Criterion Water Treatment Plant. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe lalo selihlaselwe ligcikwane le-coronavirus. Njalo abantu bekhuthazwa ukugeza izandla ngamanzi lesepha ngesikhathi sonke. Ikhansili le isixwayise njalo izakhamuzi ukuthi zisuke edolobheni ngehola lesithathu ntambama lamhlanje lansuku zonke ukwenzela ukuthi ifafaze imithi yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus endaweni ezehlukeneyo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqela umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla salinhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association.
Kulinyathelo elihle kakhulu esilimukelayo njengenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ukuthi idolobho lakobulawayo lispreywe ukuze lihlanzeke. Njalo okwenziwe ngokhansili wakobulawayo siyakukhuthaza kakhulu ukuthi kuqhubekele phambili ngenxa yokuthi namhlanje futhi ungakhangela kuhle isimemezelo esikhitshwe nguhulumende iministry ekhangela ngeze impila kahle lokwendliwa kwabantwana bakuvezile sobala ukuthi kulomuntu oyedwa oleminyaka engu-79 osethe wabhubha kobulawa yiwo umkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo ke sile qiniso lokubana izinambuzane zalo mkhuhlane zingabe zikhona khona phezulu. Ngakho ke abantu kumele bakuqaphele ukuthi kuqakathekile ukuthi kuspreye laphana ukuze kuhlanzeke ikakhulu edolobheni ngoba kuhlala khona abantu abaningi abavela endaweni ezitshiyeneyo. Ukuthi baspreye ngo-3 kuqondile lakho siyakuvuma futhi ngoba edolobheni lakobulawa kumele izitolo zonke ukuthi kuthiwa 3 sezivalile njengoba umthetho kahulumende wathi ukuthi izitolo eziningi ziyavula ngo-9 ekuseni ziyavala ngo-3 ntambama. So sithanda ukuthi abantu abaningi abangabe besedolobheni belanda izinto ezitshiyeneyo ama-essential services lama-essential goods kungabe kuyukuthi sebephuma laba edolobheni. So nxa ikhansili yakobulawayo iqalisa ukuspreya ngo-3 sikubona kuyinto eqondileyo kakhulu khona.
Ikhansili ithi iqalise izolo ekuseni
ukumemezela ngalolu hlelo. Uboni ngani iningi labantu liwutholile yini lo umlayezelo kumbe ongafinyelelanga edolobheni izolo kakuzwanga?
Abaningi abantu bebengakuzwanga. Lami nje ngikhuluma ngikazi ukuthola kuyimbiko eborder kuWhatsApp ukuthi idolobho lakobulawa lizaspraywa emini. Ngithole vele emini yantambama sibili phose sokungama-2. Engikhangela ukuthi abantu abaningi bangabe beqalisa ukuthola imbiko mhlawumbe vele sebeqalisile ukuspraya kumbe sebeqedile ukufafaza lokho. Sikukhuthaza kakhulu ukuthi nxa kuzaba lento enjalo iBulawayo City Council imemezele kakhulu sibile emaredweni la kuma WhatsApp lapho ifake imlayezo kusisele isikhathi. Maybe 24 hours before, even 12 hours at least, because what abantu babekwazi bahlele kuhle izinhlelo zabo zokuya edorobheni.
I-council isiyethule umbiko omutsha sikhuluma nje lapho ethi khona uhlelo lwayo lo kwaba amanzi olwe water shedding. Kambe lokho kungabe kusichoni ebantwini? Sibona ukuthi kubhekwane le coronavirus lapho abantu abakhuthazwa khona ukuthi begeze izandla okungapheliyo.
Yes, sesiwutholile umbiko njalo njengezakhamizi ukuthi phose idorobho lizabe lingela amanzi ngezindaweni ezichiyeneyo phose kwamalanga amane lengxenye singathi 4.5 days. Nxa ukhangela ukuthi 108 hours sinika phose 4.5 days. Khonokho ke kuyibunzima obukhulu kakhulu ngoba isiqonqosolo sethu thina njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association bekuyukuthi amanzi kawahlale ekhona ebantwini. Lezi ke sakhuthaza ukuthi ngabe kuyavuma i-City Council iletha amanzi ebantwini ngobusuku kwenze ukuthi abantu bakhelele bahlale belamanzi, ngoba siyakwazi ukuthi nxa sibhekane lomkhuhlane lwe-COVID-19 kumele abantu bahlale begeze izandla zabo behlanzekile lapho bahlezi khona. Kodwa nxa kuyukuthi akusela amanzi phosa amalanga amane alengxenye sokuzabangela ukuthi abantu abaningi bagcine bephumile bayadinga amanzi kwezinye indawo, sokubangela ukuthi kugcine i-social distancing lena esikhuluma ngayo ingasa-observa. Ngikhuluma nje lapho ephumula kithi bekume ukuthi afike ekuseni ngo-7:30 kodwa ungananzela sokuze kutshaya phose u-10 wantambama amanzi alokhe ngekho. Khonokhana ke kuyinto embi kakhulu. Siyakwazi ukuthi amadamu ethu asupplya ngusikisi lawana amanzi akhona malutshwana, kodwa ke siyacela ukuthi uCity Council akaphumele eminye imizamo ezenza ukuthi abantu bangaphumi phandle bayedinga amanzi babe yisiqumbi bagcine sebeshiya ikakhulu izibhorane okuza kwenza ukuthi abantu bakithi bagcine bethelelana lezi nambuzane ezibangela umkhuhlane we-COVID-19.
Lo ngumnumzana Thembelane Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kilohertz ku short wave. Kampani asetshenzisa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union, World Remit, le-MoneyGram azaqala ukuvulwa lamhlanje ukuze abathunyezelwe imali izihlobo labangane benelise ukuyifinyelela ngesikhathi lesi ilizwe liphakathi kohlelo lokuzivalela kwabantu ezindlini ngenjongo yokwenqabela kumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Izizalwane zeZimbabwe eziningi zisebenza emazweni afana le-South Africa, iMelika, Bhilitane, China lamanye. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Manguja, uthi amankampani alolu hlobo asebenzela emahofisini awo lasemabhanga azavulwa okwensuku ezintathu ngeviki ezibalisa ngolwesibili, ngolwesithathu langolwesine. Kodwa lawo asebenzela ezitolo azavulwa nsuku zonke. Inyathelo leli liza ngemva kokuvulwa njalo kwemikambo yokuthengisa izilimo elizweni ezifana leWembare izolo, okuyisinqumo esithethwe nguMongameli Emmerson Mnangagwa.
Kodwa abanye bathi ukuvulwa kwamabhizimusi lokhu kwenyusa ingozi yokumemetheka kwe-coronavirus. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo somabhizimusi olenkampani egaya impuphu umnumzana Abednego Bebe.
Sivele thina ke eZimbabwe lapha silobunzima obukhulu ke ekuthelelanu kwegciwane ngoba okwakuqala izibhedlela asila zibhedlela ezabele ukuthi ke sikhangele labo ababele gciwane. Okwesibili ke kasila mali yokuthi sizincedise nxa igciwane lingabuya ngesiqhuku njengokwamanye amazwe. Okwesithathu ke sivele lokudla nje abantu ukuthi babe lokudla kwaneleyo asila kudla kwaneleyo okuyikho kungenza ukuthi into zibe nzima kakhulu. Njalo okungaba nzima kakhulu ukuthi lalabo abangabe benemali ezincane kumbe kithi abalama medical aid abangeke bancedakale ngoba uvele imithi yakhona kanye lezindawo zokugcinela abantu abalegciwane leli azikho kazeneli ngoba kunjenje sikhuluma kade seZimbabwe kule ndawo eyodwa layo enezinto zokusebenza ezingeneliyo indawo eHarare ukuthiwa yiWilkinson Hospital. Bona ngani ke kuvele kuluhlupho esilalo kakhulu. Yebo ye kungabe kukuhle ukuthi uhulumende uvulele abantu ukuthi basebenze. Ngizweke lami angilashiwa lakho ukuthi baqaleke baqala basprayer kuyona le indawo yembare nisekho ukuthi abantu bangene basebenze. Kodwa ngibona ngani ke nxa kungaba lokuthi kube lohlupho lokuthi kuvuleke umkhuhlane lo ngamandla ngendlela okuminyana ngayo embare ngibona ngani sizaba lenkala kade yohlupho sizakuhlele kulubambe ukuthi sizakuhlele ukuthi silubambe njani.
Njengoba abantu sebevunyelwa ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe egoqela idola lemelika, ungathi sokulobubelo yini elizweni?
Ububelo kabukho kubhizinisi ngoba okwenzakalayo ukuthi ke nxa kuvele kule zinto zonke ezisilelayo elizweni ungaze ukuthi abantu basebenzise yipi imali. Ambona ukuthi kunganceda ukuthi kube nobubelo ngoba nxa izinto zivele zingekho elizweni okunje ukuthi sithi umumbuka ukho ke sithi benza ikho sithi konke nje kakukho okudingakalayo utholakala ngaphandle kwamazwe. Ambona ukuthi kungaba lobubelo abantu bangaze basebenzise imali yangaphandle kwamazwe. Okungaba lobubelo kuphela yilokho abathi kona liquidity on the market ukuthi ke ukutshintshwana kwemali ezandleni zabantu okusemthethweni. Mbonani kokungaba nganeno ngoba umuntu uyabe sekwanisa ukuthi athenge ngemali layalayo. Kodwa ke ekuthini izinto zibe khona elizweni mbonani hayi akulakubelo lanxa imali ingazibe khona.
Khona ukuvalwa kwamankampani achiyeneyo ungathi kube lomthelela bani kuZulu kanye lakuwo amankampani la?
Amabhizinisi asele evuliwe ngamabhizinisi ayenza ukudla athengisa ukudla la yenza lokho okuthiwa yi-essential services lalawo alokubisa kumbe kuhambisa izinto ngaphandle kwamazwe yiwo asele evuliwe. Kathi ke wonke amanye ayo avaliwe ikakhulu awabantu abazisebenzayo abazisebenzelayo abanjengalabo esithi ngama-vendors nabanye abanjalo kakula ke ohambayo kakula osebenzayo ngibona ngani ke kulethe ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini.
Umnumzana Abednego Bebe ngusomabhizimusi olenkampani egaya impuphu ubekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi bekunyakazela imkambo wembhida edolobheni lakobulawayo evulwe izolo ngemva kokuvalwa ngeviki edluleyo phansi kwemigoqo yokwenqabela igcikwane le-coronavirus. Leli phephandaba lithi kuze kwabizwa amasotsha lamapholisa uzoqeda ukuxokozela okuqhamukileyo. Iphephandaba le-Newsday lithi isikhulumeli sehofisi kamongameli umnumzana George Jaramba uselandule umbiko obususabalele ebulenjini be-internet usazisa umastanda ukuthi bengemukeli umthelo we-rent. Lumbiko kutsho iphephandaba le-Newsday ubusithi abanini izindlu asebebhadelwe kumele babuyisele imali kubahlali bezindlu zabo kungakedluli olwesihlanu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abathumele nge-WhatsApp.
Salubonani ku-Studio 7, mina igama lami u-Adolf Shaba. Mina into ethanda ukukhuluma ngayo, ethanda ukukhuluma nge-Supreme Court decision le yendaba ye-leadership e-MDC. Iyamangaza i-court yaseZimbabwe.
sokudlula isikhathi esingaka bakhuluma ngokuthi kwenziwe i-extraordinary congress per structure ka-2014. Lento abayikhulumayo ifana lokuthi kuthi ubaba womuze esefile kusale kube lenkinga nje yokuthi ngubani ozosale phethe umuzi, omunye aphuma yakho umuzi wakhe, omunye ethese yakho umuzi wakhe, sokusele unquwa nje olungasela muntu. Kube kuthiwa hhayi buyelani lehlala kunqwalwa nomunye nomunye kabuyele lapho ebehleli khona. Into engasebenziyo yinto efana nale nto yayithiwo eyenzeka bekhuluma ngama-results e-election ledlulileyo. Watsho uba kundiweni ukuthi hhayi amakhothi aseZimbabwe ngisho labosebhuku bajaja ngcono ukwedlula bona, lakhona lokhu vele osebhuku babengajaja ngcono. Into esikhona manje ukuthi kubuyelwe back kuma-structures ka-2014 e-MDC. Angiboni vele ukuthi kusazoba basazoyithola ngitho i-130 abantu ababekhona. Into engekhoyo le
amsa uzokhuluma ngumelusi akadube. Sithanda ukucebisa abafowethu bonke indawo ukuthi abahlale phansi lokhu njalo kuthiwe sihlale ngohulumende, mhlawumbe bayazi ukuthi kuzolunga kanjani. Nanzela ukuthi mhlawumbe singahlalanga kuba yenzane lockdown kuzalimala abantu abaningi ngesikhathi sobhubhane lwe-corona. Kodwa nge-lockdown leyenzakaleyo kwalushwana abantu abathelelekileyo, because ngale lockdown, lockdown is work, lockdown is work, lockdown iyasebenza. Silaleleni kwaleleni president wethu, sikwaleleni bonke. Ngiyabonga msakazi.
Basakazi be-Studio 7, lina eliphethe umsebenzi omkhulu, siyalincoma ngalo umsebenzi ngoba lumsebenzi umkhulu yizo inhlelo ezisilimukisa kulo umkhuhlane ukuba sihlale singabantu abaqapheleyo, abantu abalalela okufanele sikwenze, njalo sibe lokuhlala esihlanzekile. Njengokutsho ukubana lo umkhuhlane ufuna abahlala behlanzekile ukubana bavivikele, bahlale begeza ukuze baphephe kulo kulo umkhuhlane. Mina ngusifanda ebasakazi siyawuncoma ilizwi likahulumende ukubana kuvulwe amabhenki. Ngilapho siyatshayela ihlombe ngoba indlala ibisibulala abantu belezimali zabo emabhenki, ibisithwalise nzima abantu belezimali zabo emabhenki. Labangaphandle indlela yokuthumela kathi sebengasenayo. Ngalokhu hayi siyamtshayela ihlombe upresident. Ye siyacela kakhulu kulaba abazombusazwe, ikakhulu uGawule. UGawule hayi angabeki ipolitiki, angabeki ipolitiki kulo umkhuhlane. Lo mkhuhlane kawufuni ipolitiki, please siyamncenga. Ipolitiki kasiyifuni, kasimanyaneni sibe muntu munye.
Mbingelele nami emsakazweni we-Studio 7 kuviwo Ndebele. Mina ngombono wami le nto eyenzakala ekhaya njengesizalwane seZimbabwe eyarare ayikho kahle, like njengale ndlela ukuthi kuthiwe abantu makababuyele bayedayisa. Isimo sasekhaya kasikho right ukuthi abantu bangabuyela bayedayisa emarket. Into yokuqala nje vele ungabheka isimo sezibhedlela. Yebo singakulungisela kwamanye amazwe ukuthi ngoba nabo babuyelile bayadayisa emgoqweni, mara bayakwazi bona ukuthi bathembe. So thina kwesethu isimo bekungekho right, I think bekungalindwa nje kuphele le lockdown bese kubonakala ukuthi le sifo simemetheka okungakanani. Andibona kuthathwa amanye amadizi.
Salibonani izihlobo, salibonani basakazi be-Studio 7. Siyezwa sibili loko kukhulunywa nguhulumeni ukuthi amabhanga akavule amalanga amathathu evikini, sibili, sithathu, sine. Emzindleleni lapha akuhambeki, amapholisa namasosha ayenza ama-roadblock. Bekubuza ukuthi uyangaphi, ufanele ubele phasi. Right, thina sihlala emakhaya, itown yethu eseduze iPlant sihlale emakhaya mangapi mhlawumbe ngisebenza ibank sengidingela imali isebank kufanele ngiyilande ngiyenze njani akula ma transport avunyelwe ukuhamba endleleni kufanele ibe le pass yokuthi ngiyangaphi ngiyokwenzani ngibhalelwa ngubani manje ipass lemali mase kunje sikhanya ngathi asisezwani kahle lapha akusahambi ngendlela ebesicabanga ukuthi kuhamba ngayo thina sitshele ukuthi sihlale ezindlini sihlezi emakhaya sithuli sinema-problems esinawo athesi emabhenki avulwa sokufanele sihambe ebhenki sizohamba kanjani siyelanda izimali zethu emabhenki bencela nje khonapho ukuthi sikhasisele sicatsele kube qini ukuthi abasemakhaya yenzani kanje ukuthola izimali zenu ezisemabhenki okhulumayo ngu-Scott Mpofu isendaweni yasempowenzi under Mangwe ngiyabonga
abalaleli yemna ngiyalibingelela futhi njalo hayi mangisizwa ngezimbakho ukuthi abantu bahlukuluza amapholisa akumelanga ahlukuluza abantu akumelanga ngizomunye umama ekhala kabuhlungu lapha ethi ohambe wadinga amaphilisi kamama akhe lapha hayi amapholisa bahamba bamvalela wazwaphuma ngo-4 hayi asonto enhle leyo hayi asonto enhle kumele babuze kuhle baphathe kuhle abantu bengabahlukuluza abantu hayi akukho right lokhu umthetho uhulumende katshiwo ukuthi abantu bahlukuluzwe kuthi amapholisa agade abantu abahambayo kuphela atshiwo ukuthi atshaya abantu manje sebetshaya abantu bahlukuluza abantu hayi bangayizisuka abantu hayi hayi kodwa thi singafika ekhaya hambe sisuka khona siye ekhaya bazasihlukuluza vethu ha kodwa umthetho lokuvela kukho right ukuthi abantu bahlukuluzwe ezimbakho hayi uma umnankakho wavuma umuntu kube lokuthula elizweni kumele kube lokuthula elinjani balaleli alibingelela ngalesi sikhathi gama lami unkosi khona khuphe ngibuya ekhiyeze homestede okokuqala mbingelela bonke abalaleli ngalesi sikhathi hayi sibona yona icorona leyi bakithi ayayayayi njengoba lokhu esivalelwe sara silokhu esisezindlini hayi siyaze siphelelwe zimali phela ezindlini ngoba lokhu esisaqinisela azathinaze siphelelwa zimali hayiyayayaya hayi lumkhuhlane besicela unkulunkulu ngawe uyangelela sho uphelele umkhuhlane lo hayiyaya sesikhathile ngawo lumkhuhlane
na ngumisasibane into engiyibone lapha ejombe lapha ezimbabwe ejombe ngifike emavenkeleni lapha emanje but ngiyakubona lapha into enkinga yelapha manje ngikubana abantu ngama-past 6 bechayo bachayiwe sibili abantu ngendlela ebuhlungu but abantu laba abahla abashayiweyo babechaywa those people abade bechaya i-right police nama-regular labana amapholisa lawo bangazivikelanga kade bengazivikelanga khona lapho ngihle ngabona ukuthi hhayi ayisikho ngendlela e-coronavirus yona leyo nxa amapholisa ehamba echaya abantu ebengazivikelanga then abashaya abantu emabhawa kuthi abashaya amabhawa lawa bacitha bathi bacithile abantu labana bangena babesebeqalisa ukuthi bedlala isinuka behleka then into leyo manje nxa injalo ukuthi ibona amapholisa wona akhwalisa ukuthi wona ahleka ebedlala isinuka bebaningi ngingakhangela laphana banjhayi but wona without protection ukuthi bangiyenze into enefanele ukuthi mina ngifanele ukuthi nginqase ngiyisiwotshwa ngifanele ukuthi ngiye ecourt la bantu then bedlala isinuka isinuka leyana ibidlala namapholisa angu-10 so ukuthi light nxa beshaya umuntu besitshayele ukuthi kade sihlezi singu-4 besitshaye ukuthi indaba sihlezi lingu-4 akuvunyelwa ukuthi sihlale singu-4 sime sicicane sicithane ngendlela yena leyana ukuthi omunye nangale nangale kodwa hhayi bona sezadlala isinuka bengu-10 bemile kusho ukuthi bona ibavunyelwa yini kumbe thina esisivongo na esisite mkhuhlane kumbe yona bona yibona umkhuhlane ngoba bona abazinanzi uyube dlala lento leyo ukuthi wona abayenza intshona leyo ukuthi bona babe buthana bebuyele motha webegcwele i-truck bebuyele bezochitha abantu and then debabuthana begcala isinuka. So loko akungiphathe kahle, angikwazi ukuthi i-government ithini ngakho.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7, lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku-WhatsApp ngenombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Ele South Korea elinconywa ngumhlaba wonke njengelizwe eliphumelele ekulwisaneni igcikwane le-coronavirus lithi lizatshengisa njalo ukuthi kwenziwa njani ukuvota ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus. Leli lizwe lithi lizaqhubeka ngokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngeviki ezayo. Isikhangele esivela kwele Melika. Ingcwethi zempilakahle ezikudale elabunjwa ngumongameli Donald Trump ngenjongo yokuxwayisa ilizwe leMelika ngegcikwane le-coronavirus zithi sokucatshangelwa ukuthi abantu abazabulawa ligcikwane le-coronavirus abasoze babe baningi njengalokhu kade kucatshangelwa. Lezi ngcwethi bezithe kuza kufa abantu abedlula inkulungwane ezingedlula amakhulu amabili i-200,000 kumaviki amabili alandelayo. Soke ingoma emnandi, ingoma ka Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje. Kubhubha wesilisa ebulawa ngumkhuhlane we-coronavirus wobulawayo osekwenze baba babili asebebulewe yi-COVID-19 elizweni. Umanisipala wakobulawayo uthi uzavala amanzi aleli dolobho okwamalanga amahlanu alandelayo. amankampani asetshenziswa izalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union le-MoneyGram azaqala ukuvulwa namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-half past seven ntambama.